tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Nhlangula 2019 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
umdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe limdlalo ye-AFCON eka-2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi.
Isisuke yahlala kumncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elizanxibelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku namhlanje.
Indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalesakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusukisela ngomvulo zikhonana ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa. Kuthi ke uhlelo Woza Friday liviki seleqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa unomsakazo. Isisuke yahlala kumncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elizanqikelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku lamhlanje. Lo ngumdlalo wokuqala kulomncintiswano njalo umelelwe zinkulungwane zabalandeli benguqu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kodwa abanye bathi ukucitshwa kukagetsi okuqhubekayo elizweni kulakho kubangela ukuthi uZulu ehlileke ukubukela lo mdlalo. Umncintiswano lo uqutshelwa kwele Egypt. Lanxa abadlali beZimbabwe beke bathi kabasoze badlale ngoba bengabhadalwanga inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu eZimbabwe eyezifa ithi uzaqhubeka lo mdlalo ngoba isibabhadele abadlali laba. Iqembu leZimbabwe lelabadlali abadumileyo abagoqela uKhama Biliyati loKnowledge Msona onguye ukaputeni. Kodwa ele Egypt lihamba phambili labadlala abafana lo Mohamed Salah yena odlalela iqembu leLiverpool ku English Premier League. Ele Egypt selathatha inkezo yeAfrica Cup of Nations kasikhombisa. Kodwa ele Zimbabwe kalikaze libuthathe linkezo. Uhlaziya umdlalo walamhlanje lo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Ngibone ngathi kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu njalo kuzaba ngumdlalo ongaba nzima kumaqembu omabili. Kodwa ngokufanayo kungumdlalo ophakathekileyo. Kungumdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe limdlalo ye-AFCON eka-2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi. Lokhu kungaba nzima kuqembu leZimbabwe. Kuzokuthi ke kubafana beGibhithe lakho kungaba nzima uma lidlala leqembu esikhathini esiningi eliyandise ukubana lilidelele. Kusuka ke kube lukhuni kubafana benu ngoba basuka bedelele kakhulu okungayenza ukubana leli qembu elilikhangelela phansi kube liqembu elingalimangalisa kakhulu. Ngalokho nje kuzayenza ukubana kube ngumdlalo onzima kumaqembu omabili kodwa ngokufanayo kube ngumdlalo omnandi ngoba kungumdlalo wokuqala njalo ku-AFCON ka-2019.
Bula sangoma iliphi iqembu obona linqoba lapha njalo liza nqoba ngengaki?
Ngibone ngathi abafana basekhaya bazazama ukubana behlohle, kodwa ke kumele sinanzelele ukubana sidlala leqembu eselenze kuhle ku-Nations Cup, sidlala leqembu eliyilo eliphethele imidlalo, sidlala leqembu elilabadlali abadlala kuma-leagues aphezulu. Ngibone ngathi mhlawumbe i-Egypt inganqoka ngethuka wona.
Ukukhala lomsebenzi abafana bake bakhuluma ngakho bekhonona ngokungahlawulwa, ubona kubaphambanisa yini lanxa konke lokhu sokulungisisiwa?
Kukhona ukubana kubaphambanise, kodwa ngibone ngathi abafana kade bevele belungiselele. Ukukhalala komsebenzi lokhu bekuyikubana bekhumbuze labo okuyibo abakhokhela umdlalo wenguqu ukubana bebakhumbule.
Umnumzana Muzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo lapho limuzwe exoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusukisela ngomvulo, zikhonona ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa ngoba intengo ezitolo iqhubeka iqonga. Ngokunjalo zithi abaqhatshi kumele babone icebo bazengezelele iholo njalo bazihlawule ngedola leMelika. Izisebenzi zithi zizakhalala umsebenzi kanye lezithi zizahamba kuphela nxa zithe zathola imali zokugada. Zikuqela ezempilakahle, ababalisi bezikolo, labemakolishi namayunivesithi afana leLupane State University, iMidland State University, leUniversity of Zimbabwe. Izisebenzi zamabhanga achiyeneyo lazo zisezithethe inyathelo elifanayo. Kuke kwabalo ukukhalala umsebenzi okufanayo ngozibandlela lapho owaqhamuka khona uDlakela amasotsha lamapholisa agcina isebulala abantu abafika amashumi amabili. Ukukhalala umsebenzi kwakhathesi kuza ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika ngendlela esabekayo. Ikanti njalo lo mongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhulumende uza kwethula imali entsha phakathi kwenyanga eziyisitshiyagalolunye ezilandelayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa noBhala Jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo. Yena-ke othi ukukhalala umsebenzi okuzayo lokho akumangalisi ngoba izisebenzi sezithwele nzima.
Akusimangalisi ke thina njengebandla elimilela isebenzi, bezikhala izisebenzi kithi sisithi baphakathi kobunzima. Ikakhulu iholo alisabathathi ke libaqedise inyanga. Intengo sikhuphukile ezitolo, indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalisakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Ekukhalaleni umsebenzi lapha baba Moyo, gasi soze sibone yini uhulumende evuka ubhova echaya abantu njengalokho esesike sakubona kusenzakala?
Okungenzakala ke ngokubona kwethu kulula sibili. Okungenzakala yikuthi abantu behlale phansi bevumelane ukuthi kungaba kuyini ke inkinga, kungaba ludubo banu luvelela ngapi. Sasike sacebisa ekuqaleni ke kwakhanya engani ke uhulumende kakujabulele sikuchoyo. Sasikhuluma ngendaba ke yomnotho, indaba yokufaka imali kuthiwa ngama bond note, sisithi kasiyo ke qhiqhinga elikahle. Sabona nje ukuthi uhulumende nxa faka ama-policies kabuzi muntu. Satsho ukuthi nxa uhulumende khuluma yedwa engakhulumi labantu kuzaba lobunzima. Satsho njalo le ndaba yokuba nje kungahlaliseki kundaba zombangazwe kuzahlupha ke elakusasa.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. kuthi umsekelo wesikhulumeli sikaHulumende uMnumzana Energy Mthodi utshele iStudio 7 ukuthi uHulumende akalayo imali yokuhlawula izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Uhulumende ukhuthazwa ukuchiyana lomkhuba wobandlululo emizameni yakhe yokufuqa abalezikweleti kunkampani yamandla kagetsi ukuba bahlawule inkampani ewaphekayo eyeZimbabwe Electricity Supply Authority, iZESA. IZESA yetheswa umlando wokubandlulula ngendlela ephatha ngayo abayanga labalemali loba abalezikhundla kwezombusazwe, abayibo abalezikweleti ezinkulu ukwedlula abathola iholo eliphansi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngemva kwamazwi womphathi ntambo wezemihlobo yamandla kagetsi u-Advocate Fortune Chasi emhlanganweni lentatheli zindaba wokwethula okuhlafunwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet. Iningi labantu lithi abalemali labalamandla kwezombusazwe kabaphathwa ngendlela efanayo lalabo abalezikhundla, lanxa ubufakazi buveza ukuba yibo abalezikwelede ezikhulu ukwedlula abantu kazana. Omunye wamalunga e-board ye-HRT uMnumzana Albert Mazula upha elakhe icebo.
Udaba lwezesa lolu lukhulunywa nguminister engathi uyethusela abantu esithi sizakhuluma abantu abangabhadaliyo amagetsi kuzesa. Aluncedi ngoba singakhangela udubo lolu sokulesikhathi eside lukhona. Singakhela abantu abaningi abangabhadaliyo abalezikwelede kuzesa, ngabantu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende lengatsha zikahulumende.
Uqhubeke uMazula ethi kungaba yiyona indlela engahlenga iZesa nxa kungalandelwa ngendlela okuthiwa nguChasi.
Kulezigidi lezigidi zemali izikwelede ezikungatsha zehulumende lakuma minister. Kususela kuma 2013 bekhuluma besithi laba ba lezikweleti zezesa zemali engaka, kodwa akula i-action ethathwayo. So ngabe kuthiwa khona nxa belezikweleti ezinkulu bona abasezikhundleni eziphezulu bayavalelwa amagetsi, kuza kwenza ukuthi babhadale izikweleti.
Kumele iZesa iqalele kunkokheli zengatsha zikahulumende kumabandla ezombusazwe kanye labalezikhundla zaphezulu kumankampani lenhlanganiso, kutsho uMazula.
Into khona ikuthi balanda umuntu ole $50 babe sebemdisconnecta iZesa ngoba engabhadalanga, kuthi laba balezikwelede ezinkulu babekele benjalo. Lokho kwenza ukuthi imali etholwa nguZesa ibe phansi, enxenye kuyacontributa ukuthi iZesa inganelisi ukusinika amagetsi.
Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezamandla kagetsi edalela ephalamende uMnumzana Gabuza, Joel Gabuza, uthi kumele kukhangelwe njalo ukuthi lezo zikwelede ngezasiphi isikhathi kusetshenziswa luphi uhlobo lwemali elizweni.
Asikhangele ukuthi abantu babe owa malini, kwakuyimalini, kwakungama-RTGS ngama-bond notes yeini kumbe i-foreign currency, ngalezo sikhathi kwakungama-US. Ngaba abantu babhadala ngaleso sikhathi imali eyayizathenga, ngoba indleko zezesa eziningi sithi bafuna ama-transformers, bafuna amawayila, konke kutengwa nge-foreign currency.
Okunye ngokubangele ukukhula kwalezi zikwelede yimisebenzi yenkohlakalo ezesa kanye lakunkokheli yengatsha zikahulumende.
I-corruption lapha mbona ngathi inkalakatha zingakhangela ama-projects amaningi, kufanele belungise ngoba ama-projects amaningi alungiswa izea. Kudala izesa isithi polling hour, chop chop 24 hours kuyabe amagesi ephendukile sebelungisile. But kathesi kuyadinga ikampani eyomtakamzukulu kazibani yeza buye ilungise. Isikhathi esiningi ikampani le ayi-charge ma-prize aqondileyo, ngoba isikhathi esiningi iyabe iyikampani kamanaje osebenza phakathi kwezesa.
Uhulumende uthi iZesa iyehluleka ukuhlawulela isikweletu samagesi ewathenga kunkampani yakwele Mozambique eye Hadro Kabora Basa kanye le Eskom yakwele South Africa. Ukhala njalo uhulumende ngokuthi lokhu ngokunye osekubangele ukusilela kwamandla kagetsi elizweni okudala ukucitshwa kwawo sikhathi sonke ngoba emalutshwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasa we-909 AM laweshortwave 12080 laku-15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela iqembu lenguqu elimela iZimbabwe lama-Warriors elenelise ukuyadlala emncintisweni we-AFCON wele-Egypt. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe lamhlanje emini eWetsa lapho eseye emapholiseni ukuyazibika lokho okuyimvama ukukwenza ngeviki zonke. Igqwetha lakhe umnumzana Douglas Coulthard utshele iStudio 7 ukuthi uMasaraure ubotshwe esetheswa umlandi wokwephula iziqondiso zekubhadala imali yesibambiso esebail azibikelwayo ngokungabayanga kwakhe mhlaka 4 Nhlangula lapho ayekhangelelwe ukuzozibika khona. Amagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi wona uMasaraure usenikezwe kwabe Law and Order Department sikhuluma nje. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Abenhlanganiso ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eGender Links izolo baqhube uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezilishumi lanhlanu edolobheni lakoBulawayo ngezempilakahle kanye lamalungelo abantu kugxilwe kakhulu kwezocansi. Emizameni yokukhuthaza ulojwa ngenhlonipho kwendaba zempilakahle eZimbabwe. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukulotshwa kwendaba eziphathelane lezempilakahle kubikwa kuphansi kakhulu ezweni, ngakho ke abeGender Links bekubone kufanele ukuqhuba uhlelo lwemfundiso lolu emizameni yokukhuphukisa izinga lokulotshwa kwendaba zempilakahle ngenhlonipho. Ofundisa intatheli zindaba ngohlelo lwezempilakahle lamalungelo abantu umgcini sihlalo weNational University of Science and Technology Journalism Department emele iGender Links eZimbabwe umnumzana Thabani Mpofu uthi ukulotshwa kwendaba zempilakahle ikakhulu amalungelo kwezocansi kuphansi kakhulu.
Okwamalanga lawa amabili siyabe sifundisa intatheli zindaba ukuloba izindaba ezimayelana lempilakahle lamalungelo abantu zikhangelele ezocansi. Yikho lokho esibona samuthi sincedise abatatheli wezindaba ukubana babhale indaba ezilohlonzi.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi umansipala ulazo inhlelo ezibona ngezempilakahle emacansini ukuvikelwa kwemikhuhlane lokulondolozwa kwamalungelo abantu emakilinika abo.
Ukhansile wakoBulawayo mayelana lamalungelo ezocansile kondliwa kwabantwana imuli sexual reproductive health disivele sinamakliniki ethu kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu mayelana lezokondliwa kwabantwana mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning. Silalokhu esikubiza sithi ngama-youth friendly corners ukuthi labo abasakhulayo abalenkathazo ezimayelana lezo cansi lokuhlela izimoli beze bazothola lolo ncedo.
Intatheli izindaba yeNewsday engene kumfundiso yalamuhla uNqobani Ndlovu uthi uhlelo lolu luzabancedisa ekulobeni indaba ngezempila kahle kungela bandlululo.
Ukuthina nje intatheli izindaba ama issues akhane ama sexual rights njengoba izindaba bese ngagxili kakhulu kakhulu bese khane kakhulu ze politics ezebhora elendazi kukanti kwizinezide esingabhala ngazi ngulelezi zi-affected even that intatheli izindaba.
UNobuhle Mgwaqo, intatheli izindaba ye-umthunywa laye ugcizelela kulokhu.
Siyananzelela ukuthi lapho sihlala khona, lapho esivela khona, lapho esisonta khona, abantu abanjengama-gays and lesbians, ama-key populations, asiwamukeli kuhle. But abantu laba abanye bakhona, sinanzelela ukuthi bazalwa benjalo, ayisikho ukuthi bayazenza. So I guess ngenxa yokuthi sesifundile and we are going to have an opportunity to talk to these people, sibabone, sikhulumisane la, kuzasiphathisa ukuthi nxa sesibhala next time kuzanceda ukuthi khonkhona abantu laba i-society ibamukele.
Intatheli izindaba yesites uNkosazana Tanaka Murerwa uvumelane lo mgwaqo.
Nxa sikhangela laba abantu umphakathi ongafuniyo ukuthi ubamukele, labo abathi nxa bengabo baba bebele mizwe labanye abangabo baba, laba ngomama baba lemizwa ngabanye omama, ukuthi umphakathi wethu okwesikhathi eside ububancindezela laba bantu, ungafuni ukuthi uthuthukise amalungelo abo. Yebo, siyazwisisa ukuthi isiko lethu lesintwini alikuvumeli lokhu, kodwa abantu laba kumele sinanzelele lakho ukuthi abazenzi ukuthi babe sesimeni abakiso. Ngakho-ke njengentatheli zezindaba silomlando ukuthi sifundise umphakathi ngezinto eziqakathekileyo okumele ukuthi zenze ukuthi sithuthukise amalungelo abantu bonke.
Ukulotshwa kwamalungelo ezempila kahle kukhanyelwe lezemacansini kubikwa kuphansi kakhulu kusezingeni lokuthathu ekhulwini. Ucwaningo lwe-Gender Links luveza ukuba indaba zempila kahle ezwenikazi le-Afrika ziphansi kakhulu. Nanko bekubone kuqakathekile ukuhlomisa intatheli izindaba ngokulotshwa kwalezindaba ngenhlonipho okungalulazi labo abayabe belotshwa ngabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine. Was a
Woza Friday, uhlelo lwethu liviki selectembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Lona ke licula ingoma zomdumo wedisco lisebenzela likobulawayo. Asizweni uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 exoxa lo ndumiso moyo omele leli qembu.
Ziyehla, ziyathelela. Soke impela sonto sokunje, namhlanje silibasana ngumculi weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Sizizwa kancane ngimbali yabo.
Igama lami ngundumiso moya elokuzalwa kwezomculo mbizwa kuthiwa ng-ND Nduna. 2011 angazukhiphi i-albhamu yayihlabusa sibili yathandwa abantu bonke. Kusiya ku-2012 ababeyibiza bethi Splash Sebos.
Unduna ukhule ecula ingoma zembube, kodwa ukutshaya kwengoma zedisco emsakazweni kwamenza waguqula unyawo.
Ukwenza ngathanda umculo we-disco ikuthi ngakhanyela ngabona ukuthi okay, ekukhuleni kwami njengomuntu oyakhula ethanda umculo waboPeter Tinetti laboPamela Nkuthu, ngasenanzelela ukuthi lapho ekhaya ngani kuyashota umculo we-disco. 2009 yikho lapho engahlangana khona lo Don B waseBotswana. Ye, lapho ngabona bechaya khona ama-keyboard lama, ngakuthakazelela lokhu angaqalisa ukusebenzisana labo. 2010 ngaqala ukukhipha i-album yakuqala ke yayibizwa Tongue Yepi.
Abalandeli bomculo kaDan Chanda bake basola leli qembu bethi umculo wabo ufana lowe Splash njalo yabadida wathi sizwe okamoyo echasisa ngalokho.
So wayenza kwazi kwathi yena uDan Chanda ngokwakhe sahlangana sakhulumisana wathi hhayi ngcono sibizwa ngokuthi endindu nazim Splash ngoba abantu babe kuzama CD yakho njengoba kuparator kathesi kungasela amashow babeparator Splash Splash sokuzobe bekwazi nanxa usiyachaya live kuzaba nzima ukuthi bebekwazi aqalisa ukuzibiza zim Splash.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye bakwethu, yekela unduna aphosele ilizwi lokugcina.
Sikukhala kakhulu kini abalandeli bezim Splash ukuthi lisincedise kakhulu ngoba sinesifiso sokuthi siyenze ividiyo. Ukwenza ividiyo lapha kulezi nsuku kunzima, lazi lo hlupho esihlangana lalo kathesi esihlangana lalo asisela amashopu asincedisayo asithengisela ama-CD. So ama-CD sesihamba thina sizithengisela. Ongabe lifuna i-CD uyasithinta kunamba ezithi 0778023276 izinamba esitholakala kizo.
Ziyajayivisa, ziyahlabusa, zimnandi. Nguye uNdumiso Moyo, unduna phela ngokwakhe. Ebesixoxa laye emele iqembu lakhe leZim Splash kuhlelo Hoza. Hoza Friday impelasonto yenhlekini. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Lomnande kangaka umculo weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Lapho ke kade besinika ke uhlelo lwethu Woza Friday isilo Ezra Jesus Banda. Libazwe ke lapho abeZim Splash bekhokhelwa nguNduna kumbe uNdumiso Moyo besithi bafuna uncedo kulabo abalaleleyo bafuna uncedo lokuthi baphumise i-video yabo yengoma zabo ngoba basacathula laba. Ukuziphetha ke ezalamhlanje wothi esikhangele ebezikhokhela. Isisuke yahlala umncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors ezilizanqikelana khona lele Egypt ngo-10 ebusuku lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Beke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.